siyabonga Jonga lo Chris lichona njani yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 29 ngomabasa 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mngela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu namhlanje.
Despite the rich and diverse endowments of our region, about 70% of our people continue to live below the poverty.
Okudanisayo ukuba lanxa iningi lenotho esigabeni sakithi phose isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini sabantu bethu beqhubeka bengabayanga.
Umhlangano we-SADC Extraordinary Summit ovuliwe ngokusemthethweni eHarare lamuhla kugcizelelwa udaba lokuthengiswa kwempahla esilungisiwe.
Sitshengisa amakhampani ukuthi balungise njani izinto zabo. Kungaba yikudla, kungaba nama-manufactured food products, kungaba yi-clothing, furniture, whatever. Thina simele sidinge information, sibone ukuthi amazwe bathenga into ezinjani. Iquality, ngabe lungise izinto zabo.
Abanini bizimusi abase trade fair bakuthazwa ukulungisa impahla elohlonzi ukuze bathole inzuzo ephezulu.
Ngohlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba uChris Kande uphatha udaba lemncintiswano yokukhetha amantombazana amahle ama-beauty pageants.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umhlangano we-SADC Extraordinary Meeting ovulwe ngokusemthethweni eHarare lamuhla kugcizelelwa udaba lokuthengiswa kwempahla esilungisiwe ukuqakathekiswa kwabesifazana labontanga lenkuthazo yokuthuthukiswa kwamankampani emhlubulweni wangezansi ye-Afrika. Intathe yezindaba ethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emazwini akhe ekuphawulweni okusemthethweni kwalo mhlangano eHarare International Conference Center lamhla kuseni, umgcini sihlalo walenhlanganiso wamanje umongameli Robert Mugabe utshengise ukukhathazeka phezu kwesimo somnotho esigabeni. Umgabe uthi lesi simo asiphathisi sigaba njengoba iningi labantu kungabayanga.
But alas, despite the rich and diverse endowments of our region, about 70% of our people continue to live below the poverty.
Okudanisayo ukuba lanxa iningi lenotho esigabeni sakithi phose isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini sabantu bethu beqhubeka bengabayanga. Ngokuthengisa lokho okutholakalayo emazweni ethu kungazange kulungiswe, kusitholisa inzuzo engatsholutho okuyinto ephazamisa imizamo yokusungula imisebenzi, ukuthuthukisa inotho kanye lokusungulwa kwamankampani, okuyikho osokubangele ukuba iminotho yethu ibe lokhe ilawula ngabamazwe athuthukileyo.
Ukuthengiselana phakathi kwamazwe akule nhlanganiso ye-SADC, Umgabe uthi lokhe kungakathuthuki kangako.
It is therefore evident that our focus on reducing and eliminating tariffs has not brought about.
Kusobala ukuba imizamo yethu njengesigaba ukwehlisa imithelo kumpahla esizithengiselanayo kungasizi lutho njengoba kungasifezanga leyo njongo ebesiyikhangelele kundaba zokuthuthukisa iminotho kanye lenhlala kahle kaZulu.
Umgabe ugcizelele njalo ukuqatheka kokuthuthukiswa kwabesifazane labontanga ethi bengumgogodla wentuthuko yesizwe sinye ngasinye kulumhlubulo.
In our noble march towards an industrialized SADC, we should never forget that our women and the youth.
Kumizamo yokuthuthukisa isigaba sakithi masingabakhohlwa abesifazane labontanga ngoba beyibo umgogodla womnotho wethu kakhulukazi kumabhizimusi wokulungisa impahla.
Ugqitshwa namhla lomhlangano osungulwe ngomvulo kuyona le iviki lapho abaphathi ntambo iningi labo kuyilabo abezobudlelwano phakathi kwamazwe la labezokuthengiselana esigabeni bengene umhlangano wokwandulela owalamuhla owenkokhelilo. Inkokheli zemazweni abalisa ele Angola, Madagascar, Seychelles, Mauritius kanye lele Democratic Republic of Congo bezingekho kodwa zithumele abameli. Umongameli Jakaya Kikwete waseTanzania akasabuyanga ngemva kokubhubha kwesiphathamandla selizwe lakhe uretired brigadier general uHashim Mbita. Lomhlangano we-Extraordinary Summit ubizwe izinkokheli zamazwe awe-SADC ulandela owenzelwe eVictoria Falls nyakenye ngenjongo yokudinga indlela zokuthuthukisa isimo senotho emhlubulweni lo ngokuthengiswa kwempahla isilungisiwe yaphela, hathi lokho okuyikho khona okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingu-Mavis Gama.
Kunjalo nje uMgabe ucunule abantu bohlobo lwesikhalanga namhlanje ukuthi bangamasela enza imisebenzi engalunganga kwele South Africa, njalo uthi benza lokho ngoba bengafundanga. Ophinde wacotoza uZulu eMandebeleni ikakhulu abesilisa esithi bagijimela ukuya eSouth Africa ngoba becabanga ukuthi kusezulwini. Asizweni amazwi akhe.
The Kalangas were very notorious kuSouth Africa, bayiziganwa kutwani zoto nokutwani ngawasini, they are not educated enough to assume my jobs.
Amazwi kaMongameli Mgabe ekhuluma lamhlanje lentathelisi indaba eHarare. Ingcwethi kwezo kwethulwa kwemibiko njalo eli Khalanga uMnumzana Zenzele Ndebele usole kakhulu amazwi kaMgabe esithi ungumuntu olenketha betshabi, yikho nje wabulala inkulungwane lenkulungwane zabantu ngombhuqazwe weGugurawundi.
Ngiyamnyangekela kakhulu baba uMgabe ngoba njengo-president oleminyaka eyi-91 umele ukuthi ngangumuntu okwakuqala ohlonipha abanye abantu abaselizweni bakhe. Okwesi-2 osebenzisa ingqondo. Okwesi-3 umuntu osebenze le-Simon Khaya okwesikhathi eside, uSimon Khaya oliKhalanga. So ngikwazi ukuthi lokhu akukhulumayo ukutshelwe ngu-Simon Khaya kumbe ikuguga kwakhe kumbe into azi khiphela yena emlonyeni wakhe ngokuswela ingqondo yakhe owumuntu omdala, ngoba angicabanga ukuthi mhlawumbe njengoba wathi kubulala abantu ngesikhathi seGugurawundi kwakuyi-mistake, safika samxolela but imbonano ngenza ngabomo ngoba usetshengisele ukuthi kacabangi.
Uthi njalo uMgabe abantu beMathebeleland ikakhulu abesilisa babalekela eSouth Africa ngoba becabanga ukuba ungaya kulelo lizwe uba lesisindo uba lesithunzi njengomuntu, baya ngokuthanda. Utheni ngalokho?
Abantu bahambe eGoli ngoba bebalekela umbuso kaMgabe, umbuso olwedlame, umbuso olwendlala.
UMnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezokwethulwa kwemibiko njalo uliKhalanga.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lakushortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
ELeZimbabwe lidinga inkokheli ezilokuzimisela izinqumo kanye lomumo okhuthaza abalemali ukuza songula amabhizimusi eZimbabwe kanye lokuthi kuvuselelwe uhlangothi lwezokulima nxa ujongwe ukuthuthukisa inotho. Linkuthazo iphume embukisweni wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair. UNothando Sifandayo sipha lolu daba.
Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa wethulelwe inkuthazo emhlanganweni wabosomabhizimisi embukisweni wezokuthengiselana owenzelwa koBulawayo weZimbabwe International Trade Fair lamhla. Uthi ilizwe lilakho konke elikudingayo ukuthuthuka okungekhoyo ngabantu abacabanga ngendlela elungileyo ukuguqula umumo, abantu abathembekileyo kuhulumende lakubosomabhizimisi. Ukungaqhubi kuhle kohlangothi lwezokulima uthi yikho okwenza amafekithali amaningi avale, ngoba abalungisa impahla iningi labo bebesebenzisa impahla ephuma kulolu hlangothi. Lanxa ethembise ukuthi uhulumende uzaphathisa lolu hlangothi, lokhu kuza ngesikhathi ilizwe livele libhekane lendlala, abalimi besehluleka khona ukulima ukudla okwanela uZulu ngenxa yokusilela kwezulu lendawo ezilima zithelela.
Several initiatives have also been put in place to improve the business environment Kulezinqumo esezibekiwe ukuze kukhuthazwe osomabhizinisi ukusebenza kukhutshwe le migoqo ebivele ibavimbela ukuqhuba umsebenzi. Kuqakathekile ukugcizelela ukuthi iningi lezinqumo lezi alidingi mali kodwa kudingakala ukuthi abantu baguqule indlela abacabanga ngayo ukuze inotho ivuselelwe masinyane.
Umnumzana Mnangagwa uqhubeke esithi kumele izilimo ezilinywayo zilungiswe zibe impahla anduba zithengiselwe phandle kwelizwe. Okwakhathesi uthi ilizwe lithengisa igwayiphosi amachumi ayisitshiyagalolunye ekhulwini 90%, lochinda amachumi ayisithupha lanhlanu ekhulwini i-65%, kunjengokuba kunjani kuphuma emasimini okwenza kulethe inzuzo ephansi kakhulu. Umsekeli kamphathintambo ogada lokuthenga lokuthengiswa kwempahla, unkosikazi Tshiratitso Mabuwa, uthi baphathekile ngokukhuthaza osomabhizimisi ukuthi basungule amafekithali okulungisa impahla, hathi ukuthengisa izilimo zinjalo kumbe amati aligugu enjalo okuyikho okubulala inotho yelizwe.
In order to effectively boost Zimbabwe's competitiveness, capacity utilization and the stimulation and promotion of exports,
ukuze ilizwe lenelise ukuncintisana lempahla zakwamanye amazwe, amankampani enelise ukuthengisela kwamanye amazwe, kuvuselelwe le migwaqo lokunye okunjalo njalo, kusekhona okumele kulungiswe. Lokhu kugcwele ukukhuthaza ukuthengwa kwempahla yakuleli elizweni. Uhlangothi lwezisebenzi oluhamba ngendlela kanye lokusetshenziswa kwezimali ngendlela.
Umqondisi wenhlanganiso yabosomabhizimisi iZimTrade, unkosazana Sithembile Philime, uthi kuhle ukuthi kukhulunywe ngokuthengisela impahla kwamanye amazwe, kodwa kumele kukhangelwe ukuthi amankampani akuleli ayenelisa yini ukwenza impahla engathengiswela phandle kwelizwe ngentengo ephansi.
Sitshengisa amakhampani ukuthi balungise njani izinto zabo, kungaba ikudla, kungaba nama-manufactured food products, kungaba i-clothing, i-furniture, whatever. Thina simele sidinga information, sibone ukuthi amazwe bathenga into ezinjani. Iquality, ngabe lungise izinto zabo. Ama-international standards, iquality yakhona kuphuma kuhle na. Sabe senza lokuthi sithole information esinika ama-companies. Babekwazi ukuthi no kule ndawo ezinje ezifuna into ezinje ezinje.
Umhlangano lo wabosomabhizimisi indikimba yawo ibisithi stimulating exports, seizing opportunities to accelerate growth under Zim Asset. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela umhlangano wenkokheli zamazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika we-SADC owenzelwa eHarare.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umumo usunganeno edolobheni leBaltimore kwelemelika lapho kuqhamuke udlakela ngomvulo ntambama. Izigelekeqe ezithethe ithuba labakade bejengisela ngokuthula besola kudutshulwa kwendodana yakoGrey ngamapholisa bavuke ubhova bagqekeza amavinkili lokuhlasela amapholisa. Izolo kugcine kusethulwa umthetho ovimba ukuhamba-hamba kwabantu ebusuku kulelo dolobho i-curfew.
Uhulumende weNiger ubika ukuthi amasotsha ngamachumi amane lasithupha afile kanye labantu makhaza phose abangamachumi amathathu 28 ngempela sonto edluleyo bebulawa ngabalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo abakwele Nigeria abe Boko Haram esihlengeni esise Lake Chad. Ukansila kaWard 12 eMzingwane umnumzana Elliot Dube uthi uZulu wesigaba sakhe uthwaliswe nzima ngamalunga ebandla lezano PF ahamba etshela abantu ukuthi bathenge amakhadi ezano PF njalo babhalise ukuba ngamalunga leli bandla. uDube olilunga leMTCT uthi izakhamizi zakulindawo sezidlela evalweni njalo zitshelwa ukuthi nxa zingekho kubandla leZANU-PF kazisoze zinikwe ukudla okwabelwa abalambayo.
Abantu bayatshela ukuthi nxa bengangenanga kumafendi zezanu-PF akula muntu ozazuza ukudla njengokuba kunendlala endala. Njalo phezu kwakho konke khonokho ubukhokheli bomdlabo labo boke bathutha bohamba bebukhokheli bezanu-PF buyibo butshayisa abantu iziyogani. So-ke abantu ngenxa yalokho kwabe kwenzakala kubo-08 ngale befakelweni omanikonde ngoba babesethisele ukuthi nxa engangenanga kulabalandelayo emuva kwangakhona. So abantu abagcine bangasahlaliseki ukuthi mhlawumbe engenye sebezabanethela ongani inkombe besibili. Yikho okukhona okwenzakala esigabeni lapha kumayelana lezompolitiki.
Abosiko okhulume ngabo zinduna ngosobhuku ngabalisa ngobani?
Kwaba khona induna sibili. Lamanye amasabhuku labo bayakwenza khona lokhu. Yibo abantu ababehamba labezanu-PF besethisela abantu ngakhonokho.
Babebe tusela besithini Dube?
Babatshela ukuthi khona ngemva kwabo laba bangabhalisanga amasendi zabo kulababuyayo ngemuva abazaza babona. So-ke abantu bese becabanga lokhu okwenzakalayo ngoba kwabe kwabakhona okunjalo bagcina bebathumela abafana be-youth owakuthiwa ngomanikoni sebehlukuluza abantu ezigabeni la.
Akula yini inhlanganiso eziphathisa ngokudla kumbe wena njengokansila akukho inhlanganiso okhulumisana lazo?
Inhlanganiso zikhona sibile ukukhulumisana lazo. Okwalesisikhathi labo bathi khona akula abangathi bethisa ngakho ngoba labo kumbamelela ukuthi baze bakhulume ngukhulumende ukuthi hayi seningancedisa abantu ngoba besilako sibili bagcine besiminyanga yona lephelile uMatshi.
Umnumzana Elliot Dube ngukansila ka Ward 12 eMzingwane.
Uhlelo olubhekane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olediaspora sixoxa ngalabo abasuka elizweni ngenxa yobudlangudlwangu. Iningi lalabo abahlala emazweni bathi balithemba lokuthi bazabuyela ekhaya nxa kungasephulwa amalungelo kaZulu. Omunye walabo abacabanga lokhu ngunkosazana Angelos Dube, owayengu-provincial administrator wesabelo seMathebeleni South. Unkosazana Dube wabanjwa ngamandla ukuthi achiye isikhundla lesi sokusungulwa uhlelo lokuthathelwa abamhlophe umhlabathi. Utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi okunye okwenza ukuthi ilizwe liphose libhidlike ukubulawa kwabantu makhaza libutho le-5th Brigade kumbhoqazwe wegogulawundi.
Izimbabwe ilizwe elihle elimothakeleyo, ngibona ngani lingaphathwa ngcono. Abantu bangazuza uzibuse onguye ukuthi abantu bangesabi ukukhuluma, bangesabi ukuzenzela izinto, njalo bazuze uhulumende abenzele abantu okumele bakuzuze bengadinganga ukuthi bona balandela bani. Ngoba kathesi ukuthi abantu balandela leli bandla kumbe abalandeli leli sekusiya ngokwesaba, njalo sekusiya ngokuthi ngingazuzani. Uyabukwazi ukuthi ngingangena ngale zakudla. So akusela angilaqinisizwe lesiNdebele, akusela sincerity nxa abantu besenza izinto sebekhangela ukuthi kambe ngingazuzani. So ngendlela yona leyo ngibona ngani futhi sokutshintshe abantu beZimbabwe ukuthi noma ngibuyele ekhaya angisela qinisa ukuthi abantu engangibazi le ndlela engangikwazi iZimbabwe labantu bakhona besebenza ngayo baseseyiyo yini. Njengoba sengile eminyaka eminingi kangaka ngingekho.
Ungakwenza ukuthi ubuyele eZimbabwe singathi kuyini?
Yikuthi ngibone nje ukuthi hayi abantu sebebaphethwe kuhle, kakusela cuku, umthetho uyalandelwa, amadale ayalandelwa, imali ekungena elizweni, njalo imali ekwa elizwe kayingene ezikhwameni zabantu, isebenza ukukhuphula iZimbabwe. Sifuna ukuthi kube le ndlela yokuthi wonke umuntu ofuna ukuya imali eZimbabwe ezwe ekhulelekile ukuthi angafaka imali eZimbabwe. Njalo nxa imali ingena eZimbabwe abantu bakwanise ukuthi bakhululeke bayisebenzise kuhle, njalo bengesabi ukuthi akusasa kuzavuka kuthiwe. Ngoba kathesi eZimbabwe okuhlupha yokuthi wonke umuntu uyasesaba ukuthi ngingafaka imali kusasa iyavula imithetho, kumbe ngifake lokhu kusasa kuyavuka imithetho jintile. Abantu bafuna ukuthi babe neqiniso ukuthi bazahlala kuhle njalo abasozi bethuseli njalo abasozi banyamalali njalo abasozi baunjilwe amacala ngekho ukwenzela ukuthi bakhawuliswe ngoba iZimbabwe sizikukhawulisa lolunya nobuhlela nobudlwangudlwangu so konke khona kuyana kumele ukuthi kutshintshe kodwa ke ngenxa yokuthi bayasawuka nxa umuntu edubeka uyadla lapha okudlika khona kumbe kukosathane kumbe kukobani so yini uhlupho olukhona ukuthi kathesa abantu sebeukuthi baziphilise so kubathathela lobuntu ubuntu beZimbabwe yibe engibona ngani sobuhlupha kabo kangisabuboni ke ngendlela engakhula ngayo ngibukhangile so ukuthi ngibuyele ekhaya hhayi ukukhohlisana ukusela ukuthi akusahambeki abantu bezibelamabizo ukuthi anxa usiyahamba usiyadlula laphana uyafika amapholisa laphana kuhamba uthontisa so sekuze kulamabizo sibili atsho ubusela lokukhohlakala kwabantu okumele ukuthi basebenze abantu njalo nxa ubala isikhathi sonke emaphepheni abantu ubani uhlukuluziwe ubani utshayiwe ubani utheni yikho ubani unyamalele yikho kusesabisayo khonokho lokuthi labadala nxa bekhuluma bakhuluma okokwethusela ukuthi asizabona ukuthi ngubani ongakhangela indaba yenaleyo sizabona ukuthi ujaji lowo ubani asikho kukhuluma ngoba sokutho ukuthi abantu sebesesaba ukulandela umthetho
singathi-ke konke lokhu kwalahleka ngaphi Madube
abantu bafika njengomakoti besesebahle begqoke ezimhlophe hhayi sekulomama omutsha lapha ekhaya kumbe sokuzakuza omutsha bengakwazi ukuthi abantu bakhona kusasekhiphile esimhlophe lesiyana usezakhanya-ke ukuthi ungumuntu bani nokuthi sokuzakhanya-ke ukuthi izinto zihamba njani lapha ekhaya yikho engibona ngani kwalahleka khona ngesintu nxa ngikukhangela ngesintu ngibona ngani singathi abantu sekufana lokuthi sibili umuzi ubalekelwa ngabantu ngenxa yokuthi abantu bayawukhuluma ukuthi laphana kobani akulalwa kumbe kobani kuyalona yilo uhlupho olukhulu
lo unkosazana Angelo Dube owayengu-provincial administrator wesabelo semathebeleni south obekhuluma lo Gibbs Dube we-studio 7 ese-west london ebhilithane okwamanje sisilitshiya ezandleni zika-Chris Gande esipha udaba liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Elingalitshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni igama lami nguChris Gande sidibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Namhlanje ke sixoxa lomnumzana Ezra Jesus Banda sixoxa ke ngodaba lwezo kukhetha untombazana omuhle ilizwe lonke jikelele uMiss Zimbabwe. Ngiyakwamukela emsakazweni mnumzana.
Ngiyabonga Chris, siyabonga kakhulu ukuthi sikhulume kuhlelo lapho.
Ya, ungasitshela ukuthi ubona njani imidlalo le eyama beauty pageants le eyabo Miss Zimbabwe?
Okay. Lento yokuthi kube lo siso kuthiwa muhle iZimbabwe yonke uyamela ke lizwe lakithi khona ngale ke kundebe yomhlaba yalaba abantu abahle into iyahluphayo kuqala laba abayibo abakulungisayo sithi ngama-organizers ibengavumelani labo into yangikhona siyathathwa yaba ngesisotsheni kakhulu kathesi kuwinyiswe lo mntwana unqobile lo mntwana unqoba kwakhe lo mntwana yebo ngiyayizwe-ke ukukhala kwabantu bathi-ke hhayi mubi lo muntu kodwa into enginanzelele lapha Chris bakhulumela ukuthi yena obunyama bakhe umntwana lo engathi emhlophe lobe njiyane bebezathi muhle yikho sokusenzela kodade wethu osisa abaningi bagcine begcobisa ukuthi bazitshintshe lokho kuthiwa i-bleaching ukuthi skin lightening ngendaba zona ezinjalo.
Ya manje ungathini wena ngendlela abakhethwa ngayo kungakulo dubo na ngoba iminyaka edluleyo besibona bekhethwa kungabile inkulumo efana leyakathesa.
Ye indaba zona ezikuthi ungakhangela kathesa lento yenza amathu ama-social network o-Facebook yonke indawo osisa abaningi sebecombisa bezitshintshe-ke izikini zabo ukuthi babonakale ngani bamhlophe. Ukukhethwa kwale ndaba le-ke Chris ingakhitshwa lindaba ukuthi kukhetha abantu laba besisotsheni labafazi besisotsheni kungenwe-ke iZimbabwe yonke babathola osisa bahle lo ntombazana angike ngithi mubi intombazana lo angike ngithi muhle kodwa abakusola abantu ibunyama bakhe umnyama sibi lokhuyana ukuthi ngumuntu wase-Afrika kodwa-ke emnyameni njalo asikwazi ukuthi indaba abantu banebebona ngani kuthiwa mubi basola ukuthi umnyama kumbe basolani kodwa nxa ukhangele engawumhlophe nalwana muntu yelwa emhlophe nke ngabe abathi ukuthi mubi ngabe bathi hayi muhle.
Ye kodwa nxa sikhangele yena lo umdlalo wabo Miss Zimbabwe Ungani lo dubo lezinsuku siyabona ukubana ngomnyaka odluleyo ukhona untombazana kade ekhethiwe wagcina ese chia isitoko sakhe ungathini wena ngamalungiselelo lana ukuthi kukhona yini okumele kwenziwe
kukhona umele kwenziwe into le emele yenziwe ke singathi zinhlanganiso zabo mama ibomile izinto zabo eZimbabwe kungenza ke umuntu oyedwa ojudge bangikhona nxa sebekhetha ke umuntu sebekhetha ukuthi umuntu lo wangiya ungithandile yini maye futhi singene ebaqhasini ngavuma hayi somele kube mnyuni waye owakhitshwayo kuyizindaba zonezo ukuthi lwana ke iboyfriend akhetha nalaye yagcina isikhipha lawo mapikitsha obunqunu bakhe wakhitshelwa khona kwindaba yela mapikitsha obunqunu umuntu wonke uyayenza ezinye izinto kodwa ngeke umbambele isikhwili sokuthi hayi indaba wathatha ipikitsha ungagqokanga so ke angeke kube umizimba into ekhona yikuthi laba ke abayibo abakhokhela yena le inhlanganiso abayikhethayo yibo abangayisibo Chris kumele le nto le ibuyele ebantwini mina ngathi inhlanganiso zabomama le nhlanganiso zama-charity yizo kumele zikhethe into kamizimbabwe ngoba into kamizimbabwe mthetho wayo into ye-charity
ye manje nxa sikhangele khona ukukhethwa kwakhona singadinga yini abanye abantu abazasikhethela lathi esibona ungani ibuhle lomane bendulo
kakhulu nxa kunjalo sokule nhlanganiso lezi ezikhethayo komama sezifakwa kobulawayo zifakwa iharari ezinye egweru ezinye indawo zonke so ukhulunywa ukuthi hayi buyanini lo muntu omuhle omele-ke i-midlands buya nomuntu omuhle omele-athelini south khetha nini abantu sokukhethwa-ke ilizwe lonke lasebhinga liyethatha abantwana bonke bathengelwe izigqoko eza kutshela khona Chris okuningi indaba zezigqoko omunye umntwana uyabe labantu abamncedayo ukuthi athelwe izigqoko sesiyangena sebebona isigqoko lesiyanunganise sihle bengasakhangelanga umuntu ngokuba yiwo umzimba wakhe lobuhle bakhe nenhliziyo yakhe kathesi ongela mali untombazana ngiyengihambe mina emakhaya abantwana abangela mali angeke bangene bangomizimbabwe kodwa bahle udlo bona basemadorobheni indaba zezigqoko lezi abazigqokayo lwana nxa sebesiya kucompetition iharare setshintsha ka-5 sekhanya sengani semuhle kakhulu but nawo-ke umizimbabwe kukanti lwana oswelayo-ke ngasabonakali kahle
hayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga kakhulu balaleli lihlale lilalele kamnandi umsakazo wethu lo simthanda kakhulu uChris kanye labanye bakhe bonke e-Studio 7 siyabonga
hayi lathi sibongile ube lelanga elihle lo-ke bekungumsakazi olodumo u-Ezra Chisa Sibanda ebesixoxelayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
Duna Malava msana webukalanga ehlabela kamnandi lapho uthi wonke abathethisa enjelele hambani liyexolisa hayike kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngintungameli inkomo
lo sithandekile mhlanga sikhona pha eWashington DC.